amapholisa athethe abantu abaningi kakhulu kathethe ama-100 nama-100 abantu babethiwe babanjiwe basegweru lezimota zabo konke kusemapholiseni kwamanje afika kwasemapholisa la afuna ukubavalela kumbe afuna ukwenzani kodwa efika kukhuluma ukuthi lokhu kujengethe kwethuka okukhulu uhulumende kamnanga ozaziyo ukuthi vele yena ngamanga kuhle endaweni zokusekelwa kwezulu wezimbabwe njalo abantu bafuna ukutshengisela-ke ukukhonona kwabo ngendaba ezenzakalayo elizweni ngaphambi kohlelo lwe-sadak umelele ubuye ezimbabwe besithi bona hhayi lapho u-sadak vele ibuye ezimbabwe umnankasa engalinisisanga indaba zokhetho ezingahamba kahle
kodwa isizathu sokubotshwa kwalaba lingabe lisiphiwe yini
asikazwisisi amapholisa abethela cala layo ngiphathi kumeleleyo amagqeda esegijimile asekhona asemile bazabe ukuthi updata ngokuhamba kwesikhathi kodwa-ke esikwaziyo ukuthi akunasizathu esibambekayo kumbe isizathu esemqotho esingabe sikhona injongo yombuthelo wabantu yenamhlanje bengizikhumbula-ke iqhawe netolakulawa ngabantu bezanupf ekhwekhwe ngo-2022 sisiya kuma-by-elections umbonele yinto bekune memorial service ngathi memorial program nje ekhaya lapha de kumele kufakeke ilitshe kuleli lakhe namhlanje kodwa amapholisa abengafuni ukuthi uhlelo lolu luye phambili mhlawumbe kuzigcizelela nje ukuthi lolu hlelo belungasibe hlelo lukazulu beluluhlelo lwendlovu lusenzela ekhaya emzini wakomboneni ngalokho amapholisa abangela mvumo yokuthi abambe abantu ababophi esenza kulokhu abakwenzayo
akhona amanye amalunga yenu asezandleni zamapholisa kathesi asesitokisini wona kuyini elikukhangeleleyo ngawo
sikhangelele ukuthi laba abantu bakhulule umnumzane osebethi thimba nabanye bakhe ababothwayo mhlaka-16 June ukuthi bakhulule ngoba abalacala abalethayo bebezibuthanele ngabemzini kababa uthimba bezikholisela nje belandelela ilanga lika-June 16 Day of the African Child eliyilanga-ke esilicelebrate-a every year ngalokho-ke asikwazi amapholisa laba bantu babagcileleni esidokisini konke lokho kwenzakalayo ukubothwa kwabantu esibubodwa laba ababothiwe abasegweru abanye babothiwe lapha-eHarare abanye bababotshwa endaweni ezijiyeleyo imihlangano ethiyaliswa ukwenzakala elinjeni lonke jikelele kwenziwa isizathu sokwethuka sokuthi esingakhisikhiwa yiphanikhi yokuthi bayakwazi ukuthi abantu ababafuni bahlezi ezikhundleni ngenkasi.